sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 12 uNkwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
maningi amabhasi esiwabone kuthiwa ayethulwe ebantwini ayakhomishinwa, nanka amabhasi akhona asiwabone emgwaqweni.
Ekuqhubekeni kokusilela kwamabhasi lamakhombi athwala uZulu, sokubonakala amabhasi amatsha, abanye abathi lawo ake atshengi so uZulu ukuthi asethengiwe enyakeni kodwa aphinda anyamalala.
Akuze ngubheme iphi pressure lami ngithole bangani, because abangani bami bonke babhema, so mina mangingabhema, so nyabe sengizibona ngiyisithutha and labo sebengithatha njengesithutha, so lami besengithatheka ukuthi lami ngibe hayi.
Kodwa eZimbabwe selisehlelweni lokulwisana lentsha ephatheka ekuthatheni izidakamizwa, ezinye zazo zingezokuziphekela ezifana lokubilisa izithubo kunathwe umhluzi wazo okuthiwa uyadaka okumangalisayo.
Ukuthi igciwane lingamemetheke ezikolo kuzaba ngumkhuleko kuphela. Uhulumende kalakho ukuhlakanipha lokuzwisisa ukuthi igciwane elinje livikelwa ngayiphi indlela ezikolo. Sibona kuphela efuqele bazalinda kumatitshala.
Asekhuphuka amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni kanye lababulawa yilumkhuhlane. Zonke lezindaba balezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kusilela kwamabhasi lamakhombi athwala uZulu, sokubonakala amabhasi amatsha, abanye abathi lawo ake atshengiswa uZulu ukuthi akhona kodwa aphinda anyamalala. Amabhasi la abikwa izihlalo zawo zilokhu zivalelwe ngamaphepha eplastic, kodwa iningi lithi ukusilela kwemota zamakhombi kanye lamabhasi kulokhe kubhahile ngoba inhlelo zikahulumende ezokulungisisa lolu dubo zilokhe zingakasungulwa kodwa ziyisithembiso nje kuphela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethe ezinye imoda ezingekho kunkampani yeZupco lazo sezizanikwa imvumo yokuthwala abantu njengakuqala kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilunge loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights ebikhankasela ukuthi uhlupho lolu lulungisiswe.
Ngomnyaka kukhitshwa amakhumbi emgwaqweni kuthwaso kuzasebenza uZupco, ngake ngaba njalo lohlelo lwenye imisakazo ekobulawayo sixoxisana ngakho lokho. Ngimele inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, ngatsho engizaphinda ngikuphinde futhi lanamhlanje, ngathi mina gasila transport crisis eZimbabwe, gasila crisis ngeze transport, esibe lakho yi crisis yokwenza isinqumo. Senze isinqumo esivele besingafanelanga senziwe kusukusele ekuqaleni, esokukhipha amakhombi wonke sithi umuntu wonke kathwale nguZupco. Ngitshoni ngalokho, maningi amabhasi esiwabone kuthiwa ayethulwe ebantwini ayakhomishinwa, nanka amabhasi akhona asiwabone emgwaqweni. Uzupho kalamoda yikuzupho ethethe amabhasi wona lawo imikhehlekhehle ebisisehlule ukuhambisa ukuhamba emakhaya, wawazwisa ukuhamba emathareni, wathi wafaka isticker ikuthola amabhasi akhona ayamacolors wonke weflegi yeZimbabwe. Ngani isihlahla sekhisimusi, kule inye yellow, kule inye igreen, kule inye ipinki, kule inye yini, konke ukuthi nguzupho kuphela isinamathi lesinamathiselwe emdilingi wathiwa Zupho. Aso Zupho lwana, yibhasi kaKhumbulani Maphosa enamathiselwe sipike sithi zupu yinto esiqala khona kuzupho kala muta asiqaleni khona apho so ngaleso sizathu ke uzupho njengecompany kayisoze iprovide kumbe yenelise ukuthi abantu bagijimele emsebenzini edorobheni benze izinto bahambe ngendlela ngoba vele izinto zokuhambisa uzupho kalazo so nakhathe sike sesithi uhulumende uzama ukulungisa inkinga yetransport kazami ukulungisa inkinga yetransport uhulumende ulungisa inkinga ayenzayo inkinga yokukhipha amakhombi yebo kungathiwa simtshayela ihlombe simtshayela njani ihlombe vele yena senza into ayipha ucorrect ama-mistake akho uhulumende akulanto esitshayelana ngayo ihlombe lapha ye singatshaya ihlombe ukuthi sezowabona iphutha lakhe uhulumende selilungisa hlezi ingxenye yikho esingamtshayela khona ihlombe kodwa vele kwenzakala iphutha kusukisela ekuqaleni abantu baminyana yonke indawo kodwa akuthelelwana covid kodwa lingagada ikhumbi engelaspiki esibhale guzuko then liyathelelana i-covid yikho nisithi vele bekungela crisis lapha basukubalungisa nje inkinga abayenzayo ikwaba yinkinga yokwehluleka ukwenza isinqumo
ungengezelela khonapho ukuthi obekuyikho okufanele kwenziwe kuyini
obekuyikho bekufanele kwenziwe vele kusukisela ekuqaleni yikuthi ngesikhathi sinanzelela ukuthi covid yathelelwana ngokuminyana wakumele sithi makhombi khubekani lisebenza kodwa lingasahlalisa abantu nga-4-4 lihlalisa abantu nga-3-3 ukuze abantu bangaminyani sibe sosithatha yenali imali kade siyidlalisa sibhadala abantu abaletha imota zethu zaba kuzuko sibathelela ifuyeli sithini sibe sesinikeza laba makhombi sibhadala umuntu lowo oyi-1-1 abangasamthwala yikho lakade kumele sikwenze from day 1 kumbe nxa singenamali yokwenza lokhu bekumele siye ebantwini sithi hey bantu saba sesinenkinga lapha belibhadala nge-50 cents kodwa kathesa kusavumi phela abamakhombi bazaphelelwa ngumsebenzi ngangcono kube yi-60 cents ukuze kuthini kukhave lo umuntu ongasagadiwe yonke inkinga yokuswelakala kwezimota leyo ibingaso zibe khona ngoba vele besiyabe senze into eyenza isimo sethu siqhubekele phambili kathesi kunjenje kuthiwa ngani kuyehlisiwe kuvuliwe kodwa amakhombi ona latshona egijimisana la mapolisi futhi ngoba imithetho yakhona yicaca ukuthi vele kwehliswe ngaphi akwehlukanisanga ngaphi and yikho okuzasidalela ingozi kakhulu okuzasidalela futhi le corruption abafana labo nasebegiza okumele sikwenza sivuleni futhi amakhombi angene emgwaqweni kodwa maybe sibe sesibakhuluma labo ngendaba yokuminyanisa abantu kodwa njengoba vele siminyanisa kuzupho so akula ncedo asibekeleni basebenze nje njengomuntu wonke esebenza kuphele lokhu ngoba vele kuzupho sihlala siminyene nga-4-4 so la kule ikhombi vele ngela sticker sikazupho asihlaleni nga-4-4 kuphele lokhu enxa kuyikuthi kasifuni ukuminyanisa abantu emakhombini asingabaminyanisa ebhasini asingabaminyanisa ekhombini lebhalwe zupho
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo Zimbabwe selisehlelweni lokulwisana lentsha ephatheka ekuthathweni kwezidakamizwa ezinye zazo zingezokuziphekela ezifana lokubilisa izithubo amadayipha kunathwe umhluzi wazo okuthiwa uyadaka okumangalisayo abanye ngabasebenzisa izidakamizwa ezigoqela iheroin cocaine crystal meth lensango iningi labathatha izidakamizwa lezi babikwa besezikolweni kakhulu ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwobulawayo
izidakamizwa lezi zisetshenziswa kakhulu ngabatsha abangasebenziyo abafundayo nabangafundiyo besithi kubenza bahlale bejabulile beqhuba izifundo bengena micabango eminingi omunye wabasakhulayo laba nguRafael Mtizwa owenza izifundo zika-4-4 kwesinye isikolo esizimeleyo kobulawayo
kuze ngubheme i-peer pressure lami ngithole bangani because abangani bami bonke babhema so mina mangingabhemanga so nyabe sengizibona ngiyisithutha and labo sebengithatha njengesithutha so lami besengithatheka ukuthi lami ngibe hhayi kodwa iqiniso yokuthi okusalayo kugcina sokungenza lami into yakhona ayisayekeleki sihlala vele kuhle kuhlala kusithi lokhu ngibhema 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 noma ngingelamali sokwenza ukuthi ngicine njontshe endlini noma umgani noma yini siyathengisa ukuthi ngithole ukubhema khona oko nje labangani.
Ubuthi Moyo ule minyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa wenza form 3 kwesinye isikolo sikahulumende koBulawayo. Yena uthi kumenza akhohlwe inhlupho abhekane lazo empilweni.
Yena athi uyathi usunathile babantu okwesona esisikhathi usabunathile kusakudayile induluko zabe zingekho zingekho serious ekuseni waphaphama lapho ayibhabhala zikubulala qala phansi.
David Ncube ule minyaka engamathumi amabili uthi yena ungatholi umsebenzi yikho kwamenza wagcina ezidakwela nje.
Ngunathama sometimes the explorer eka lokho bathi ngothomboni lokho ngusitazini lokho kuyalimaza umzimba lokho kwakho khale siyabona ukuthi ma usegasi la kuyabulala ingqondo uthi uyabona umngane wakho la isithi athila mina kuzokuba wizo lokubona day awusakwanisa ukudinga imalini ukuthi kwanisa ukuthi udinga imali ngxe ngange $3 or $5 ma ungayithola usayenelisa ukuthi ucabanga imali ngabe ngayibhenka ithi nevidey.
Omunye ongulova nguMalvin Mnkulu yole minyaka engamathumi amabili lambili 22 yokuzalwa.
Lapha inathi ingoma lapha nizama ukupha ama-stress ukuthi umsebenzi ansebenzi so ukuthi ngikhipha ama-stress kumele ninathe khona lokhu nginganatha ngiyezwa usenditise ngiyabona sendidakiwe ngingasacabanga okuningi entshoneni le khonapho egangeni vele ngingahambi ngisiya somewhere.
Ziphekwa njani izidakamizwa lezi eziyingozi kangaka? Umnumzana Mike Dube ngumbalisi kwesinye samakoleji azimele kodwa koBulawayo uchaza ngokulungisiswa kwezidakamizwa lezi.
Bakwamaklubhu lokhu ama-NSF loku wabilisi khaba kuthatha ngangabona omnye kuphethe ekuqumeka angiyabe kanje so kuyingwekho abona omnye ekuphosele kulilitshe zophakathi olitshe lokuyana engakuphosele anjo sekuthatha ilayitha ilayitha lya seyilayitha laphana noma ilayitha laphana ingathisa ilitshe liyaliphaka laphana sokuthiwa smoke lesiya sokusitha ubone sekuhotha intule umuntu angibona vele ngamthola ngamtshayisa ndawo zange ukuthi ngxiwe kungutshoma kuze zame ukuthi ngikhuthe angeke izwane.
Izibhedlela zakoBulawayo ziyandelwa yintsha ebiswa isigula imikhuhlane yengqondo. Uprofessor Solwayo Ngwenya ngumphathi wesibhedlela sempilo koBulawayo uxwayisa intsha ngezidakamizwa lezi.
Indaba le abantwana abasebenzisa ama-drugs ukuthi badawe abesikolo ayimbi kakhulu, siyaxwayisa abantwana ukuthi bengathathi lokho ngoba kuyaphambanisa impilo zabo. Lesikolo kuyabaphambanisa njalo kuya yenza ukuthi phambilini bantwana laba behlanye kumbe bagcine besenza into yokuthi bazibulale, into embi kakhulu. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantwana baqinise ukubala amabhuku beyekelane le ndaba yokuthatha ama-drugs.
Abaphethe ezempilakahle bathi bebejayele uzama ukuvimba ukubhenywa kwembanje kodwa kuyethusa kakhulu abakubona okhona manje ngoba abatsha sebesenza izidakamizwa ezivame emazweni athuthukileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwana kanye wethule umbiko othi usebenzi iqula leziphatha amandla zikahulumende labazimele abazahlolisisa usetshenziswa kwezidakamizwa kwele Zimbabwe. Himele Studio 7 ngikoBulawayo, igama langu Ezra Chisa Sibanda.
Kuphuka amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe kanye lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle luthi kusukela ngesonto kusiya ngolwesibili bafika phose amakhulu amane 373 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubhubhe njalo abahlanu. Leli gciwane likhanya selimemetheka njalo lasezikolo. Uhulumende uthi abantu abalokhu bengakahlatshwa kumele bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ngoba lumkhuhlane ulakho ukubulala. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Ngalisa ukuthi igciwane le-corona silibone liqansa ngokuba belivele lingakapheli emhlabeni. Ingakho besikhuthaza abantu ukuthi bangayekeli lezo zinto ezidingakalayo ukuthi bazivikele. Siyakubona kuyenzeka kwamanye amazwe lokho okuthiwa yi-50 wave. Selibuyile njalo nxa abantu sebe-relaxile sebekhohliwe. Lisengabemetheka ligcwala indawana yonke libulala abantu abaningi kumbe abaningi bagule kakhulu njengalokhu sike sakubona phambilini. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi abantu bazivikele ngendlela vele kade bezivikela ngayo, baqhubeke besanitize, begeze izandla ngamanzi alesepa, baqhubeke besenza i-social distancing, baqhubeke bengayi endaweni eziminyeneyo okungokungafanelanga, baqhubeke bezivikela ngayo yonke indlela vele kade kade bezivikela ngayo ngokuba igciwane lisese khona njalo liyabulala.
Ezikolo siyabona ukuthi usuqalisile ukumemetheka lomkhuhlane. Ubona bona abezikolo lohulumende ebesenelisa ukuqeda kumbe ukwenqabela ukudlondlobala yini?
Ukuthi igciwane lingamemetheka ezikolo kuzaba ngumkhuleko kuphela. Uhulumende kalakho ukuhlakanipha lokuzwisisa ukuthi igciwane elinje livikelwa ngayiphi indlela ezikolo. Sibona kuphela efuqele bazalinda kumatichara yena engazihluphi ngokuthi enzene. Wayethembisile ukuqala igciwane ukuthi uzaletha ama-sanitizer njalo uzancedisa ngama lokho okugqoka okuthiwa ngama-mask. Akakwenzanga konke khona lokho. Ke uyaqhubeka uyaminyanisa abantwana angahluphi ngakho. Ngakho ke ngaphandle kokuthi abazali lamatichala abavikela abantwana, ngaphandle kokuthi sikhuleke kabanzi, singathemba uhulumende singaphelelwa ngabantwana. Aso uhulumende ongamthemba lokuthi angavikela isizwe entweni enjengale.
Abantu basakuqakathekisa yini ukuhlatshwa kumbe sebebona ngani selidumele edlula usuphelile umkhuhlane?
Bahlukahlukene abantu, bakhona abakuqakathekisayo ukuthi bahlatshwe, bakhona abangakuqakathekisiyo. Okunye okusizile ukuthi abantu baqhubeke behlatshwa ilokho ukuthi uhlatshwe kuyadingakala nxa ufuna ukungena eBotswana, nxa ufuna ukungena eSouth Africa la kuya kwamanye amazwe. Sebefuna ukuthi ubuhlatshiwe ijekiseni yesibili wabuya wathola leyesithathu okuthiwa yibooster. Yingakho ubona abanye belokhu beqhubeka behlatshwa, kanti abanye bayazwisisa ukuthi kumele baqhubeke bevikeleka bezivikela ukusiya phambili, kodwa abanye hayi sebehlezi nje vele. Abanye bathatha ijekiseni yokuqala basibadlalela, abanye nje vele akaze bahlatshwa, babukele nje. Kuyingozi khona lokho, abantu abasukume bathole ukuvikeleka ngoba sikwazi ukuphambili, asikwazi ukuzayo, asenzeni yonke into ukuthi sizivikele njengabantu.
Umnumzana Efidlela Ncube ngoyinhlanganiso Citizens COVID-19 Monitor ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukwehla kwenani labavoti nxa kuqathaniswa lenani labavota ngomnyaka ka-2018 kuyethusa. Leli phephandaba lithi inani labavoti lehla ngabantu abazinkulungwane phose amachumi amahlanu, 10,448. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi iCommission elwisana lenkohlakalo eyeZAC isiqinise isandla sokubopha abephula umthetho emngceleni yelizwe. Lumsakazo uthi emkhakhasweni wayo ibophe abamabhasi alichumi lasikhombisa 17 emngceleni weBait Bridge. Amabhasi la kubikwa abengenisa impahla elizweni zingabhadalanga umthelo wejuti. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani badala, salubonani u-Studio 7. Mina ngithanda lama ukuthi mfake wami umbono into engizondayo ngento zama-association i-1, ngoba sakubona thina ukuthi kokhona umanxa wa-association like ibhukta ile problem yokuthi yayisikontrolwa yibo abantu be-ZANU-PF. Bangathanda hambani lehlabe upresident e-airport, hambani lethola abantu be-ZANU-PF liba sengaphi. Thina konke ana yikho esingakuthandiyo ukuthi sijoyine iparty yabo ngendlela bona abafuna ngayo, sibe sisebenze ngendlela yabo abafuna ngayo. La nxa kuthiwa ilizwe lingelabo sibili balulela, kodwa na into esingayifuniyo ukuthi basisebenze ngaleyo ndlela, ngoba thina kasitholi lutho ukuthi besisebenze ngaleyo ndlela. Kula nto esiyithola asilama benefits esilama, ngoba imoto yabo ngeyami, ngiyisokolele lapho engisokolele khona from garden boy usebenze uzuziyafika kulesi stage esesikisho zona, yabona ngemoto engiyakho. Uqeda lapho umuntu ekungenze kwezepolitiki ngemoto engiyakho, yinto esiyizondela kuphi, ngoba basisebenzisa kakhulu ngomnyaka lwa. After that bathe kunjalo azange bathande ukusikhangela sebebhana amakhombe. azange bathande ukusikhangela sebevana amagombe bavukaze bethe wonke umuntu andazukho sisenza lokho esikufuna yikho sikuzondayo ngoba lakade sibazakhangela uyedwa association emtshele ukukwenza abafuna ukubona ukuthi sifake imbono yethu bafuna ukusitshela ukukwenza into esingayifuni ukutshela ukukwenza thina ngento ezingasoyinto ezingezethu ngelizwe elingelethi hayi laso ayiphele sithi kokona ilizwe lakhiwa ngabanikazi elizwe so that means that ilizwe libulawa ngabanikazi yasitheli yakhe singakhala senze konke kodwa na akuzama ukulusizinda into ezinjengazoniso siyabonga
livuka njani Studio 7 okhulumayo Clopas Zololo Enkayi uzololo enkayi ngithanda ukubonisa umgundlo ngempilo esikiyo eZimbabwe ngikhayele ngezombutho elizwe icela ukuthi abasesibuthweni bona vote bazazele ukuthi baphuma ebazalini besiyavikela ilizwe athi abantu abambalo abavikelayo bavikela ilizwe bachiya abazali babo labafo wabo labantu babo bephakathi kwenhlupho zokuswela zobuyanga zendlala sicela bavikele ilizwe athi abantu abambalo bebavikela ekwenzeni imisebenzi yabo besenzela abantu babo bekholisa labantu babo bekholisa lemuli zabo kodwa zobona ezabo zingakholisa sicela uvikelwe ilizwe ngicela kuma commanders elizwe ezNA bakhangele ukuthi bavikele ilizwe athi ama individuals amapolisa siyacela futhi lawo bakhangele ukuthi izimoto lezi abazigijimisayo zigade izihlobo zabo zigade abantu babo zigade abazali babo nxa bezigijimisa zisiyabhewuka zibulele lezihlobo zabo ake sikhangeleni bakwethu kwezomvikela lezamapolisa ikho lapho engicile khona ngokwenzakala elizweni ilizwe lethu alisabukeki alisahlabusi ngengatsha zikahulumende zona lezi cela ke kuvikelwe abantu bakholise ngebutho labo bakholise abantu ababasebuthweni bakholise abantu abangamapolisi kabavikele ilizwe hathi abantu bakhangele umuntu obathumayo bakhulumisane laye ngumuntu phela laye ngoba engikhomanda kodwa bambonise ukuthi laye ulaba lezihlobo
salibonani balaleli nali basakazi beStudio 7 ngufeli uqinisa lo okhulumayo eGana eJabiwa elubhane balaleli beStudio 7 nani basakazi beStudio 7 indaba kaMnankagwa le yokuthi manje akusabolekwa abantu imali ibhenki ayisaboleki abantu imali uyalibona nje ilizwe ukuthi uyalihlakaza uMnankagwa uyaliqeda ilizwe nazi nemoto zabantu zipakile lapho amateksi abantu alayisha imchovo yabantu ayilayishi ngendaba zokuthi abantu kumele bangene ngaphansi kwazubu uyabe lokho iroba abantu ethi usafuna amaqinisi ukuthi aba usafuna amaqhinga ukuthi imoto lezo azibuyele emgwaqweni uma kukuthila usafuna icebo ukuthi ufuna ukubisela lezo moto akazibisele emgwaqweni lokho asale eyeza ayivula la amaqhinga ukuthi imoto lezo ezibisele emgwaqweni ngoba lezo kwazona lezo moto zaziphume emgwaqweni ngendaba zakhe uMnankagwa ukuthi zivukumele zibenefitise yeka zingabenefitisilela abanikazi bazo so indaba kaMnankagwa leyo ukuthi uthiwe khona abantu abasaboleki abasabolekwa imali ebhenki yona izalo uma ngabe kuyukuthi ifuna imali ebhenki izoyayilanda ngoba manje kuyiwa kuma-elections kanje sekusho ukuthi le mali seyibanjele lokuthi ngoba kuzoyiwa kuma-elections 2023 izalo ibe inemali yokukhampena ibe inemali yokuthenga laba abantu babo ukuthi behambe behlukumeza abantu kuzibona yona ingene ikhampeni kahle amanye amaphathi engakhampeni abantu bakithi asihlanganeni sikhipheni lezano eyiyo eyipoyizini ipoyizini yakhona lusayilokhu yashiwa umgabe ayizange yaza yaba right kungcono nje leyo mbuso kasmith wawungcono kakhulu far much better than lo owezano lo osubulele abantu osisihlukanisile osisigcwalisa amazwe wonke manje sigcwele amazwe wonke ngawo lo mbuso kamgabe noMnankagwa nabochiwenga labo futhi labo ilosinkala labo akuyibo amandebele labo asihlukaneni nama-differences la ukuthi lelo ngumhlobo bani lo ngumhlobo bani asivotileni iparty esibona ngathi thina iparty izosikhipha ebuzimeni lobusiyibo khona
salibonani msakazi omuhle salibonani mphakazi omuhle okhulumayo ngundiweni lana kobulawayo siyacela kakhulu sikhala njengesizwe sikamphakazi besicela ke lisikhulumele lalaba abaphambili ngento leyo kudidiza isiko likamphakazi ukuthi kabalihloniphe siyacela ukuhlonitshwa nathi lethu njengesizwe. Cela abazi ukuthi isizwe sikaMthwakazi siyisizwe esizimeleyo, isizwe esilobukhokheli baso, siyisizwe esinesiko laso. Cela ukuhlonitshwa, cela kakhulu ukuthi bangenile babhidlizile indlelele, bayibhidlizile bazenzela umathanda, badiliza yonke into, bathatha izimviyo, bazama ukuhlukuluza. Kathesi babuyela one-one basilandelela, badiliza bahambe e-ode egcekeni likamqabuko, badiliza isimbolo, badiliza isayini yehawu. Amasayini la ngamasayini isimbolo ekhombayo ubuzwe bethu lobuntu bethu ukuthi imvelaphi yethu yonke ikhonjwa yilawo masimbolo abawadilizayo. Kuphela ke sihlonitshwe nathi sisizwe, bafuna beze bezwe njani, bafuna size sithini ukuthi bezwe ukuthi nathi singabantu siyisizwe sikamthwakazi, size sizimeleyo, isizwe sikamzilikazi, siyisizwe esizimeleyo thina, siyisizwe esizimeleyo. Siyacela ukuhlonitshwa khonapho, sicela ubukhokheli bukamthwakazi ke busukume, uvumelane ngesolinye. Siyazwa kulabanye abakukhulumayo kuzindawo ezehlukene abakhuluma ngokuthi ye akumelanga kubandlululwe, akumelanga asilobandlululo, kodwa sikhuluma iqiniso lobuzwe bethu, sikhuluma iqiniso lolobuntu bethu lolwesiko lethu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, intengo yokudla lempahla iqhubeka iqansa mihla ngemihla kwelemelika kusukela kwaqhamuka igciwane le-coronavirus. Lokhu kuqhubeka lezinsuku kulandela ukuqhamuka kwempi kwele-Ukraine elahlaselwa ngele-Russia. Kodwa amanombolo akhitshwe kuyona le-iviki atshengisa ukuthi imisebenzi ilokhu isiba minengi elizweni lemelika. Sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu othi mpela intengo iyakhwela kodwa akusimlandu kamongameli Joe Biden.
Kulezinto eziningi esingazikhangela ezenze ukuthi umnotho lo wemelika ube njalo. Njalo futhi singakhohlwa ukuthi lokho kwenzakala emelika emnothweni wayo kwenzakala emazweni amaningi. But ukuthi thina lapho esihlala khona e-America, abantu bakhona abantu abajayele ukubabaza lokuthi izinto ezimbi kazenzakali kibo. Basuka bakuthathe bakufake kakhulu engani kuthiwa sokuyinto ebabazekayo engani kwedlula ububo bokwezinye indawo. Ngenye indlela wani engikhangela ngayo. Owesibili, okwenza ukuthi umnotho uwe nje, iminyaka lemibili yedlule sivalelwe emakhaya, sivaleleni elinye ilizwe lelinye ilizwe lizivalele endaweni yalo ngenxa yegcikwane le-COVID. Khonukhana lakho kube lokuthi umnotho ungahambi kuhle, ngoba siyakhumbula ukuthi kathesi okunye okwenza ukuthi izinto zikhwele lapha emelika uzenziwa yikuthi izinto kazifiki kuhle lapha. Kule shortage ecreatwa yikuthi izinto ezivela khona le kubo China kazisafiki ngesikhathi. Akulabantu abethula izinto elwandle ukuthi phangisiswe zingene ezitolo. Kuke kwaba le shortage yabantu abadrive amaroli ohambisa ama-truckers ohambisa impahla endaweni ezishiyeneyo.
Manje ubona ngani ngabe ngumongameli Donald Trump kumbe omunye nje umongameli ubengenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe?
Kungabe kade kungu-Biden kumbe kungabe kade kungu-Spatamandla ohlakaniphileyo ngenxa ye-COVID, lokhu besiza kubona kuphela. Kathesi iChina eyiyo ebumba zonke izinto eziningi ivalile, so ushota kwezinto lokhu esikukhangeleleyo kuza kuya phambili futhi ngesinye isikhathi. Owesibili, okwesithathu, kule mpi ye-Ukraine lobe iqalise kathesi, but ilakho ku-economy ye-America, ngoba izimali zonke lezi abaziphiwayo lazo ziyenza ukuthi i-economy yelizwe ingahambi kuhle, ngoba kayisiyo into kade ku-budget ka-Biden lokhu ukuthi ngizabhajethela ukuthi ngizahlengela inye ilizwe lile mpi yakho. Yimpi ebuhlungu kakhulu yenza i-economy zakwezinye indawo zingahambi, ngoba isiqokoqela yukuthi i-America ibithenga i-energy ngaphi, i-Russia, kanti sekule shortage ngoba kasi sa ilokhuzeni sokusiba le shortage then sokusenza ukuthi intengo yamafutha idule ngoba kasisathengi elizweni lelo kade sithenga kilo ngezinye izinto zonke zezenza ukuthi i-economy ingani igelezela endaweni engayisiyo but thina esihlale ezindlini abantu abangakukhangeli ngokubanzi sesubona ngani ukuthiwa kuyimithetho kaBiden eyenza ukuthi izinto zibe njalo kathesi okwakathesi mina ngibona ngani izinto ezi-affect umhlaba wonke njalo indlela umhlaba obudlelana ngayo kathesi kule misebenzi egcweleyo engelabantu abantu kabafuna ukuhamba emsebenzini
unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula izombusazwe silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande